nxa ngingafaka umzekeliso ngingathi ukuthi sesihlome njengamabutho kamzilikazi ye amabutho kandlangamandla ye ocitshe njengomkhonto osanda kulolwa. Into engiyibonayo nxa izek ingabancedisanga njengoba phela kulezi nto ezinye esizisolayo emaphepheni ezek engubonayo ukuthi laba abancintisana lathi sizababhuqa ngomgqibelo ngesonto, ngibona kuyabe kulokujabula. Into engani iyasilela nje yokuba kwazi ukuthi izek izaba ngurefri lowana opheleleyo kumbe izaba ngurefri oyabe khahlela ibhola encedisa abezano.
Abamanye amabandla bathi bayazizwa mpela labo bakhangelela ukunqoba kulolu khetho. Lina njenge-Triple C libona liphuma lezihlalo ezingakhi?
Izikhunda lezo vele zazingezikaZulu, uZulu weZimbabwe, abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe. Ngaleso sikhathi bona ngo-2018 bavotela iMDC Alliance eyayikhokhelwa ngumongameli uAdvocate Nelson Chamisa. Ngathi samboni sizathu esingasigwenqa thina ukuthi singathathi izikhundla zonke lezi ngoba zazingezethu, izikhundla ezabantu beZimbabwe abazikhethela bona ngokufuna kwabo, baphanjaniswa nje nguhulumende okamnangako esebenza labanye esasisebenza labo esasibathemba sisithi ngabanye bethu. So izikhundla zonke hayi zibuthwa yi-Citizens Coalition for Change. Izikhundla zonke vele zingene esambeni se-Citizens Coalition for Change. Sesimelela ukuthi ngesonto sibe sijabula sinatha lathi okumnandi, sijabula nje singaphansi komthunzi ngoba isikhathi sesifikile.
Ungathanda ukuthini kubasekeli bebandla lenu kanye lakuZulu jikelele ozavota kusasa?
Ngithanda ukuthi kuZulu ye izolo sibone abezanu beletha impuphu ephumula, beletha impuphu kuward 5 ngathi eBulawayo Central, beletha impuphu esizinda einye njalo beyiletha emganwini kuwa 26 lapho kulokhetho. Sithi thina thathani impuphu ngoba indlala ibhahile lapha ezweni, thathani impuphu lizidlele, kodwa nxa lingena ebhokisini fakani uca ngaphansi kulowo muntu omele i-Citizens Coalition for Change. Lizabona ubuso buka Advocate Nelson Chamisa libe selifaka uca ebhokisini eliphambi kobuso buka Advocate Nelson Chamisa.